Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgelanga njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 1 kuLwezi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Bathumba bethwele iAK umbhobho osetshenziswa ngabantu abasebenzela uhulumende, osetshenziswa ngamabutho wethu, osetshenziswa ngama-CIO wethu. Khonoku kukodwa kusitshengisa ukuthi kulokubola okukhona kuhulumende.
Abantu abaningi bayakusola ukuthunja lokutshaywa kakubi kwelunga ledale lephalamende elebandla ele-Citizens Coalition for Change, umnumzana Thakudzwa Ngadziwore.
Abantu ngapha phansi thina siyizakhamizi sifinyelelwe intuthuko ngoba i-local government yiyo kumelele intuthuko kakhulu ezigabeni. I-central government iyisekela, ayiyisekeli kuphela ngenkulumo kodwa sikhanya ukuthi i-central government isekela ama-local government langama-resources.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaza amakhansili elizweni lonke jikelele ukuthi asebenze gadalala ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana lesihudo se-cholera le-typhoid. Umngcele weGaza le-Egypt uvulwe okwakuqala namuhla eRafa, lokhu yaqhamukayo impi phakathi kwe-Israel le-Hamas, kuvunyelwa izizalane zakwamanye amazwe ukuthi ziphume esihlengeni seGaza lesi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abomthetho eZimbabwe bakhuthazwa ukuba bahlolisise udaba lokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwelunga ledale lephalamende elebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Thakudzwa Ngadziwore. Bajeziswe labo abatholakala beyibo abenze lesi sihluku. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNgadziwore ubikwa ethunjwe lapho elubhekise edale lephalamende wanelisa ukuzithatha ividiyo ngesikhathi labo bantu akade behlome ngezikhali zohlobo lwe-AK bemthatha. Abamthumbileyo laba babikwa beyemchiya endaweni yasemazowe elamanxeba aveza ukuba uhlukunyezwe langokutshaywa walinyazwa kakubi. Okhokhela iqula lamalunga edale lephalamende awebandla le-CCC, umnumzana Amos Shibaya, utshele intatheli zindaba ukuthi kuyabadanisa ukuthunjwa kwamalunga abo okulokhu kuqhubekela phambili ngaphambilini langemuva kokhetho olwenziwe lonyaka.
A pattern of injections is also a big worry.
Sikhathazekile kakhulu, bahlatshwa ijekiseni laba bantu. Abathunjwayo bahlatshwa ijekiseni elomuthi ongaziwayo. Lokhu imizamo yokubaqeda abale mibono ehluke kwezanu PF.
Kodwa umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuzanu PF, umnumzana Farai Marapira, uyakulandula ukuthi abebandla lakhe yibo abathumba abe-CCC.
There's been no proliferation of evidence. Let us develop our country, let us move on. This election issue is behind us.
Akukho ukufakazi balokho. Kasiqhubeni imisebenzi yokuthuthukisa ilizwe lethu ngoba ukhetho solwedlula.
Isikhulumeli se-CCC, umnumzana Promise Mkhwananzi, laye usole okwenzakale kuNgadziwore.
Sithabe umthetho, abayibambe umthetho ngendlela abamele babambe ngawo. Abantu abenzile lokhu kumele babanjwe, bahanjiswe entolongweni. Ilizwe leli wonke umuntu kumele afile ukuthi uvikelekile ngomthetho welizwe, hayi ukuthi kulabantu abavikelwa ngomthetho kunabantu labanye abangavikelwa ngomthetho.
Embikweni wabo phezu kwalolu daba, abe-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi kumele uhulumende abone ukuthi iyalondolozwa impilo yezizalwane zakhe zonke elizweni, kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi lezombusazwe. Isikhulumeli senhlangano iso elwela ilungelo lababalisi eye Amalgamated Rural Teachers Union, umnumzana Themba kuye moyo, uthi kuyinto eyangisayo lokho okwenzakala kulabo abakumabandla aphikisayo ikakhulu ele-CCC.
Nasi lokho sibona abanye bedojwa ngamunye ngamunye. Sokusibisele emuva sisikhumbula igugurawundi lapho abantu ababedojwa ngamunye ngamunye beqatsha.
Umoyo uthi kumele kwenziwe uphenyo, batholakale laba abenza lesi sihluku njalo bajeziswe.
Labantu abathumbayo laba bathumba bethwele i-AK umbhobho osetshenziswa ngabantu abasebenzela uhulumende, osetshenziswa ngamabutho ethu, osetshenziswa ngama-CIO ethu. Khonoku kukodwa kusitshengisa ukuthi kulokubola okukhona kuhulumende.
Isakhamuzi saseHarare umnumzana Victor Dube uthi kuyethusa okwehlele uNgadziwore.
Angiboni kuyinto eqondileyo njengoba kathe siyakubona sokusiba le-SADC siding with them, so which means sibe lamandla oku hunting down abantu bonke abangabafuniyo.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo owenhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute uthi kuyadanisa okwenzakala elizweni.
I-opposition kuze bengene eparliament bafakelwe ukuthi be-represent abantu, bebone ukuthi abantu bakhulumane eparliament lawo bekhulume. Njalo iZimbabwe isihlala sikhuluma ukuthi ayiso democracy kodwa kuthiwa yi-securocracy, securocratic state. Indlela i-operator ngayo ihlukene lamazwe wonke lamanye.
Isikhulumeli samapolisa eZimbabwe Republic Police u-Assistant Commissioner Paul Nyati utshele umsakazi ukuba ubengakawutholi umbiko phezu kokuthunjwa kukaThakuzwa Ngadziwore. Wathembisa ukuba bazoluphenya lolu daba lapho seluthe lwamangalwa emapoliseni. Iphephandaba lebulenjini eleZim Live lithi amadoda aphuma kuvidiyo ethethwe nguNgadziwore ngabacuphi uNicholas Kajese lo-Abraham Pasi. I-Studio 7 kayenelisanga ukuzwa icele lamadoda lawa lapho sisiya emoyeni. Lokhu ayisikho kwakuqala ukuthunjwa kwabantu eZimbabwe ngezombusazwe ngenyanga edluleyo. Elinye ilunga le-CCC owake waba ngummeli wemavuku tafara edale leparlamente umnumzana James Chidakwa laye uthunjiwe watholakala elamanxeba okutshaywa, walinyazwa kakubi endaweni eye-Acturas. Amanye njalo amalunga awe-CCC onkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri neTsai Marova bathunjwa bahlukuluzwa ngomnyaka ka-2020. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
The Voice of America, VOA.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaze amakhansili elizweni lonke jikelele ukuthi asebenze gadalala ukuze kwenqatshwe le mikhuhlane efana lesihudo se-cholera le-typhoid. Njalo uxwayise amakhansila ukuthi achiyane le misebenzi yenkohlakalo. Umnankagwa wethule amazwi la emhlanganweni wabomansipala oqhutshelwe eHarare ongenwe ngamakhansila elizwe lonke, lapho asungule khona umhlahlandlela omele ulandelwe ngamakhansila obizwa ukuthi Call to Action, No Compromise on Service Delivery. Amazwi kamnankagwa aza ngesikhathi ilizwe libhekane lomkhuhlane wekholera, wona osubulele abantu abalikhulu elilamachumi amabili lanhlanu 125. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Okwakuqala singathi ukuthi i-local government, i-central government kumele zihlale zithintana, ngoba enye yi-lower tier, enye yi-upper tier. So khonokana ukuhlangana kwakhona kutshengisela ukuthi kuvele ukusebenzelana okumele kube khona. Sesesifishe ukuthi-ke ngabe kuye bahlangana benjalo kumele baphumele izinqumo ezizakwenza ukuthi abantu ngapha phansi thina siyizakhamizi sifinyelelwe intuthuko, ngoba i-local government yiyo kumele ilethe intuthuko kakhulu ezigabeni. I-central government iyisekela, ayiyisekeli kuphela ngenkulumo kodwa kukhanya ukuthi i-central government isekela ama-local government langama-resources okunjengemali lokunye okungenza ukuthi ama-local government asebenze.
Udaba lwekholera umnankagwa akhuluma ngalo, siyazi ukuthi umkhuhlane lo usubhahile kulezi nsuku. KoBulawayo khona kunjani?
Kuke waba khona ikakhulu esigabeni sokuphumula, lapho kuke waba khona ngesikhathi sibili abantu abaningi ade befika ezibhedlela batshele ukuthi hhayi kungaba kungumkhuhlane wekholera, umkhuhlane wesihudo. Baselegijima masinyane kabebulawa city council bazama ukuthi kwabenqabe banika abantu okokugelisa izandla, banika abantu amaphilisi ukuthi bafake nqa bengabanasamali namabhakede ukuthi bafake kuwamani. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi konke khonokho kuveza ukuthi mhlawumbe okubangelwa umkhuhlane lowo ikumemetheka kwengcekeza. Ingcekeza leyo kungabe kuyukuthi mhlawumbe ingcekeza yezambuzi yamiso yasichithisaka, kumbe nokugcwala nje kwezinto ezithengiswayo emadolobheni, njengoba siyakwazi ukuthi umemethekiswa ukuthi umuntu abambe ingcekeza kungabe kuyukuthi udle mhlawumbe isithelo ongasigelisanga lokunye. Kodwa ke imbangela enkulu kakhulu ikuthi izifo lezi abantu abazidlaye kakhulu ezivalisa ama-efu lokunye nje bayofuna ukuthi umuntu ahlala kugezele ongagezwanga. Senziwa kuyini khonokho? Senziwa ukuthi mhlawumbe amanzi, indlela abantu abawathola ngayo amanzi asilela, amanzi amilandi kabani amanzi ukuthi idolobho libe lamanzi amaningi kumele ukuthi amasofisi lapho amanzi atholakala khona esinamadamu la madamu abe maningi ngubani okumele athe amadamu abe maningi ezigabeni ngohulumende so ima-local authorities umlandi wayo ukuthi wona njani abone ukuthi amanzi la afinyelele ebantwini ukuthi lesingathi khona kona i-piping of amanzi sebawaletha i-pumping zibuye ebantwini kodwa umlando omkhulu kakhulu kuhulumende singathi i-central government ukuthi kumele sibone ukuthi izindawo zonke ezimbabwe ziyathola amanzi ngokuthi kwakhiwa amadamu ayenele ukuthi abantu abasemadorobheni emaphandleni bathole lawo manzi.
Uthe njalo uMnangagwa amakhansila kumele achiyane le misebenzi yenkohlakalo. Kubaluleke kanganani lokho?
Inkohlakalo iqhathekile kakhulu ngoba kunandela ukuthi ama-councillors amaningi angenawo ngabantu abancane esikhathini esiningi. So umuntu omncane esikhathini esiningi uyabe engelalito olubambekayo. Ngakho kuyabe kusenxa engena ekhansilini la ekhangele ukuthi uzathola okuthize abe sesithi ukuthi mhlawumbe bakhona abahlakaniphileyo kulabo abazamdonsela ukuthi agcine laye engene emacaleni enkohlakalo zokukhwabanisa. So kade kusenzakala esikhathini esiningi ukuthi abantu abaningi bebezimisele ukuthi baye ekhankaseli ukuthi bangene emakhansilini bengahlosanga ukuthi bazothuthukisa izigaba ngama-local authorities kodwa behlose ukuthi bathole lokho okutholakalayo ma umuntu esethiwe aba yingxenye yekhansili futhi ukuthi abantu benikana itende sebenikana amatenda lokunye okuyingxenye yenkohlakalo yokukhwabanisa. Ngakho-ke ngaye abantu bengadele ngalokho sithi uqondile kwenzela ukuthi lanxa abantu bengena bekwazi ukuthi bazoseva abantu hathi ukuthi bazoziseva bona ngoba thinasikhanya ukuthi sithole intuthuko ezigabeni eletha yiwo ama-councillors nama-policies e-oversight olabayidlalayo kuba ngangenele kuphela ukuthi sebesiyacupha okumele kube yikho okubhenefithi izakhamini.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Umkhokheli wenhlanganiso yabeMBA Zimbabwe Miners Federation uHenrietta Rushwaya ufunyanwe yinkantolo namuhla lecala lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu legolide elilesisindo samakilogram ayisithupha elalibiza imali yakwelemelika engange $333,000. URushwaya ubotshwe ngomnyaka ka-2020 eseRobert Gabriel Mugabe International Airport emelele ukugada indizamchina esiya eDubai. Ugatsha lubona ngokutshutshiswa kwamacala olwe-National Prosecuting Authority of Zimbabwe lwethule umbiko lusazisa uZulu ukuthi uRushwaya uhle wavalelwa esitokisini njalo uzaphenduka emthethwandaba mhlaka 10 kulinyanga okuzephiwa isigwebo sakhe. Umngcele weGaza le-Egypt uvulwe okwakuqala namuhla eRafa lokhu yaqhamukayo impi phakathi kwe-Israel leHamas kuvunyelwa izizalwane zakwamanye amazwe ukuthi ziphume esihlengeni seGaza lesi. Abantu abanamapasipoti akwamanye amazwe kanye lamaPalestina alimeleyo yibo abavunyelwa ukungena e-Egypt. Ukuvulwa komngcele lo kuza kulandela isivumelwano esibe khona phakathi kwe-Israel, iHamas le-Egypt. Kusenja lo mphathi ntambo ohlangothi lwemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken ukhangelele ukubuyela e-Israel ngolwesihlanu. Ekuhlaziyeni lolu daba e-Studio 7 ixoxele ngcwethi yezombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso ephathisa uZulu ngamanzi e-Intuba Community Projects, umnumzana Raphael Mthombeni.
Development ehle sibili kakhulu leyo ukuthi kwenzakale lokhu ngoba sekuthethe amaviki sokuphose kuyinyanga abantu belokhe bebuthelelwe laphana ngoba iGaza ngokwayo yayinkulu kakhulu manje nxa belokhe bevalelwe laphana kuzima sibili kakhulu.
Ukuvulwa kwebhoda leyi sizwa kuthiwa kwenzakale ngemva kokuba kwenelisa ukuthi kube le nkulumo phakathi kwe-Egypt, iHamas kanye le-Israel kuyikukhulumisana obekukhokhelwa yiQatar leMelika. Ubonani lokhu kungaba kuyindlela engaphathisa ukuthi kube lokukhulumisana okungamisa impi.
Hayi, angiboni ukuthi kungaba ngokukhulumisana kokumisa impi. Ikhatha ibivele ngathi iyakhuluma khonapho iyangenela ikakhulu iphathelane lalabo abathunjwayo. So angibona ngathi kusaphathelane nje le humanitarian side ukuthi abantu bathole ukudla, amanzi, lamagetsi lokukhululwa kwalabo abathunjwayo. Ukuthi nxa bekukhulumile ba angiboni ukuthi yikho kungamisa impi. Impi imele ukuthi kukhulunywe le USA. USA yiyo engenza ukuthi impi ye-Israel ime. Yiyo ilizwe okungakhulunywa lalo. Nxa lona lingavele livume ukuthi impi le kayimiswe izakuba laba bathathu hhayi kamboni.
Kungenza ukuthi bevume ukuthi impi leyi imiswe kuyi.
Okuvele khathesi kukhona yikufa kwabantu, ukuyidliswa kwezinto, ukufa kwabantu. Ikakhulu labo abaphathelana ngale Hamas abantu bazalo ngoba kakhathesi sekuphose kwedlula i-2,000 ku-3,000 abantwana kuphela. So khonokho yikho kuzakwenza ukuthi impilo ihluphe.
Lo ube ngumnumzana Rafael Mthombeni, ingcwethi yezombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso ephathisa uZulu e-Intuba Community Projects, ekhuluma le Studio 7 ekhona lapha eMelika. Amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change CCC amahlano amiswe phambi komthethwandaba kamantshi owe Western Commonwealth Magistrate Court kobulawayo namhlanje ebhekane lecala lokudabula amaphepha omkhankaso akankosikazi Soneni Moyo, kubika uAnastasia Ndlovu.
Abe CCC ngokwenza lokhu kubikwa bephula usahluko 153.1 wesahluko 2.13 womthetho wezokhetho i-Electoral Act. Igqwetha lezibotshwa umnumzana Tinashe Runganga uchaze ngempumela yecala leli.
Into ekhona ukuthi namuhla kuphela bekupostponwa imeta bekufanele sinikwe trial date. So imeta le isihanjiswe e-Trade Gold Building Magistrate Court mhla ka 16 November 2023. So icala la ngikhona lizoze lithonisiswe lapha. Ngibona ngani reason ukuthi umagistrate odila le case le nguye futhi odila le nye case criminal insult. So ngibona ngani abafuna ukuthi ayenze futhi imete ukuthi lama same accused persons ibe lama witness futhi afana lawo.
Idale beliphe ophenya icala Tinashe Chapel ithuba lokuyadinga ubufakazi obuveza ukuthi u-Ostalo Siziba wayengaphi ngelanga kudalwa icala kanye lokuthi wayetshayela bani ucingo. Urunganga uchasisa kabanzi ngalokhu.
Ufakazi lwana wabuya sanikwa sonke ama-parties wonke ama-accused persons banikwa ama-witness abalawo. So angizozi ngikhulume ama-contents information leyana izafakwa phambi kwenkundla.
Unkosikazi Moyo wancintisa ukhetho oludlule lwalonyaka esithi umela i-CCC kodwa leli bandla lithi alimazi. Idale likamantshi litshelwe ukuba mhlaka 16 Ngcwabakazi uGift Ostalo Siziba, u-Elderman Ernest Rafamoyo, uTendai Masocha, ukansila kwa-Ward 20 uSimbarashe Dube, loLavuwe Mwinde, ukansila kwa-Ward 13 babikwa badabula amaphepha omkhankaso kankosikazi Moyo okulicala lakuqala eselisiyathonisiswa e-Trade Gold Magistrate Court 1 mhlaka 16 Lwezi. Kuthi elesibili elokuthethisa unkosikazi Moyo liyaqhubeka lithonisiswa ngumantshi uProgress Murandu e-Western Commonwealth Court njalo liyangena mhlaka 17 Lwezi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende uthi lanxa umumo wezenotho ungamanga kuhle eZimbabwe, abasakhulaya kumelanga bagijimele ukuyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe ngoba lokho ayisikho okuzaqeda inhlupho zabo. Kodwa abatsha bona bathi inkulumo ezinje ziveza sobala ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akalandaba lezikhalazo zabo. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba.
Ekhuluma lentathela izindaba emhlanganweni wokunanza ilanga labasakhulayo ezwekazi le-Africa, ele-Africa Youth Day, umphathintambo obona ngendaba zabatsha, uMnumzana Thino Machakaire, uthe ziningi inhlelo ezenziwa nguhulumende weZimbabwe njengenjongo yokuyisa ontanga. Uthe inhlelo lezi zigoqela ukufundisa abasakhulayo imisebenzi yezandla kanye lokubaboleka imali yokuzithuthukisa phansi kwebhanga le-Empower Bank. Ngokunjalo, uthe akula sidingo sokuthi bedinga imisebenzi kwamanye amazwe.
Zimbabwe is your home. Let's build our Zimbabwe together.
Kuyadanisa ukuba kwazi ukuthi iningi labasakhulayo abaphili impilo abayifunayo ngenxa yomumo wezinto elizweni. Kodwa ukuya emazweni akusoke kwenze ukuthi ziphele inhlupho zabo ngoba khona ngale kulenkinga eziningi abangazaziyo abazahlangana nazo. Nami ngake ngaya khona kodwa ngaphenduka. Asakheni ilizwe lethu silapha kwena kithi.
Kodwa osakhulayo wakobulawayo uMqoqi Ncube uthi akavumelani lo Machakaire.
Mina ngingakubeka ngithi personally ngesilungu ngingakhetha ukusuka eZimbabwe ngiyedinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Ngokubana khathesi eZimbabwe sisebenzele singathi thina i-hand to mouth, ongasiyonto enhle. Sifundile kodwa ekufundeni kwethu kasitholi imisebenzi okumele siyenze njalo isiphilise ngokufaneleyo kumele ukuthi umuntu aphile ngakho. So mina ngithi I would leave Zimbabwe.
Umbono kaMqoqi usekelwa ngumpumelelo omtshane. Isifundisa sekholijini le-Midland State University, yena othi angathola ithuba lokuphuma eZimbabwe, uyahamba kungela kuthandabuza.
Abadala bathi oluzulayo oludubayo. Ngokunjalo, ngisengihlale ngahlulisisa ngakhangelisisa ukuthi iminyaka leyi emihlanu ebuyayo kungabe kungaba lotshintsho na kumbe ukuba ngcono kwesimo. Ngokunjalo, yikho kungenza ngibe ngomunye walabo abangasukuma ngitshiye ilizwe lakithi.
Kodwa osakhulayo ohlala eHarare, uNkosikazi Thithi Mashabave, uthi yena akaziboni ephuma kuleli noma impilo ingaze ibe lukhuni njani.
I see a lot of opportunities lapha eZimbabwe. Yes, it's hard, but there are a lot of opportunities and there is a lot of freedom as a citizen. Ngale phandle most of ama relatives engilawo, they say there is limited freedom and a lot of shifts for you to make a certain amount. So I mina mbona hani it's better ukuthi mina ngithole a source of living lapha eZimbabwe than for me ukuthi ngiphume phandle kwelizwe.
Ingcwethi ecubungula ezonotho njalo ekunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, uMnumzana Efi Ncube, uthi ngobunzima obukhona eleZimbabwe lizaqhubeka lilahlekelwa ngabatsha asebebaleka ngobunengi besiya kwamanye amazwe.
Ikusasa yelizwe lelizwe yeyamehu kwabasakhulayo. Nxa bephuma elizweni ngenxa yokuthi kakusaphileki kulwa kusela misebenzi kumbe ezepolitiki kazibamukeli ngendlela efaneleyo amalungelo abo kahlonitshwa. Kusitsho ukuthi kabasakwazi ukwakha elizweni. Kutsho khona ukuthi ilizwe liyabe liyadilika liyaphela. Ngokuba ilizwe lithuthuka nxa abatsha bekhona belisebenzele.
Abasakhulayo baphuma buthumuthumu eZimbabwe besiyadinga impilo engcono emazweni afana leMelika, Bilithani, Australia, South Africa, Botswana lamanye. Kodwa uMachakaire uthi abasakhulayo banamuhla abasebenzisi amathuba amaningi alungiselwe bona zingatsha zikahulumende ezijiyeneyo. Ilanga le-Africa Youth Day labekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union ukuthi kunanzwe lokuqakathekiswa kwabasakhulayo kuntuthuko yala mazwe. Njalo umkhosi omkhulu wokunanza leli langa eZimbabwe uzakwenziwa mhlaka 22 walinyanga kaLwezi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Umbukiso wezomsebenzi wokwemba oweMine Entra 2023 uqale kobulawayo namhlanje. AbeZimbabwe International Trade Fair abayibo abaqoqela umbukiso bathi uzadonsa amalanga amathathu. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu kwethulwe ngumqondisi olawula umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair, umnumzana Nicholas Ndebele.
Umhlangano uhamba kuhle kakhulu. Sikhangela ukuthi namhla lilanga lokuqala umbukiso uhamba kuhle, ababukisi basemastendi nabo bayabukisa njalo balama-visitors. Njalo umhlangano ethembile kade sivele sikhangele oweZimbabwe School of Mines okhangele i-lithium and batteries, lowe Chamber of Mines okhangele supplier and producers forum.
UNdebele uqhubeke ethi umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa nguye ozavula lumbukiso okusemthethweni kusasa ekuseni.
Ngolwesine sizabe size sile mine entry conference and official opening ceremony ezabe ithunganyelwa ngumongameli welizwe uDokotela E.D. Mnangagwa ozabe ezayivula ngokusemthethweni.
Ongene embukisweni lo lamhlanje umqondisi wenkampani yezimota Nissan Clover Leaf umnumzana Derek Mazwito uchasisa abakubukisayo lonyaka.
Sise mine entry 2023. Singabe Clover Leaf motors. Sibe silama Navara, Navara double cab na single cab. Le Nissan Terra le Nissan Magna. Lapha main entry sizotshengisa abantu be-mining imoto ezikwanisa ukuthi zibancede ukwenza umsebenzi.
Unkosikazi Novio Mathonsi umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokwethekelelwa kwelizwe olweZimbabwe Tourism Authority uthi bayabukisa ukuze abembi bazi indawo zokuyahlaba ikhefu kanye lokuzilibazisa elizweni.
Sibuye ukuzobukisa e-mine entry sinanzelela ukuthi laba abemba emgodini yibo abantu abalemali. Sifuna ukuthi nxa sebesebenza enzima emgodini yabo lapha babekwazi ukuthi imali yabo iye baphumza bahambe bayephumule baphumula ngapha our tourist attraction. Njengoba ubona nje estendini lapha silitshengiselele omatopo o-Diana's Foods okami ruins ngeza ngeke ngisikhethe zona.
Umbukiso owe-mine entry umanyanisa abakulumsebenzi lamankampani alungisa imitshina abayisebenzisayo ukwemba kanye lamacebo okusebenza okungela ngozi lempahla yokuvikela izisebenzi ukuthi zingalimali emsebenzini. Umbukiso walonyaka wezokwemba owe-mine entry kobulawayo oqale kuhle lamhlanje mhlaka 1 Lwezi usiya phela mhlaka 3. Amankampani ayedlula ikhulu lamashumi ayisithupha 160 ayabukisa lonyaka e-mine entry. Abakulumbukiso ngabakulumsebenzi elizweni jikelele kanye labavela kwamanye amazwe agoqela iBotswana, iTanzania, iDRC, iChina leSouth Africa. Umbukiso walonyaka ugijima ngendikimba ethi accelerating economic transformative through mineral beneficiation. Ingcwethi zenotho zithi umsebenzi wokwemba lokwethekelelwa kwelizwe ngomunye wemisebenzi osuhamba phambili ekuletheleni eZimbabwe imali yakwamanye amazwe kanye lokuphathisa intuthuko yezomnotho ngenzuzo efika phose isilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini 60%. Umphathi ntambo wezokwemba umnumzana Soda Jemu namhlanje ungene imihlangano obekuhlaziywa ngezokwenjiwa kwelitshe elisetshenziswa ukulungiswa kwamabattery owe-lithium lowe-mining industry supplies. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sikhangela isihluku esehlele ilunga ledale lephalamende umnumzana Thakutswa Ngadziwore esokuthunjwa lokutshaya kakubi ngabanakenelwa ukuba ngama-CIO. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.